into eqakathekileyo ukuthi abantu bafundiswe ukutolerate i-views zomunye umuntu kumbe ukutolerate umbono womunye umuntu. Ayisinto enhle ukuthi abantu baxabane. Na ubuze ngokuthi ngabantu ababebandla linye. Lamuka ngethusa khona ukuthi awukati abantu bengathi beyimulinye bexabane kubangwani.
Makhumalo, ngena khonapho kweziweni kahle kahle.
Into yokuqala kumele kwenziwe ukuthi ibandla lezanu-PF kaliqalise ukukhankasa ngodaba lokuthi abantu bangaze bachayana, ngoba sonke siyazi ukuthi ibandla lezanu-PF lilandise ukusebenzisa udlangudlangu ukuchaya abantu. Sikhuluma kunjenje thina njengebandla le-MDC, kulomama uMisishumba weNdengwa othisele umuzi ngabantu bezanu, okuthi ukuthi sebeqalisile ukusebenzisa ukuchaya abantu nokuthisa ikhankasela u-2018. Abantwana bomuntu munye iZimbabwe neyethu sonke, kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nendoda into asingena sikhankasa ngathi ngemuni sikhankasa sisazi ukuthi siyizihlobo. Yibonaye sinembono etsheneyo ngababandla ekwalandelayo, kodwa kakutsho ukuthi kumele sile, kumele singene phansi sikhankase, sedlulane, silungelelane, siyehlangana emabhokisini.
Babunkomo, umongameli Robert Mugabe uvame ukukhuluma kaningi-ningi esola uDlakela kanye lokuxabana okusuke kube khona phakathi nakwebandla lenu. Kodwa amalunga ebandla njengoba sibonile lwisana, singathi asamlalela nawo umongameli.
Liqiniso, ukhulume kuhle ukuthi umongameli uyabe xwayisile, ekhulume ngokuthi kungabi lokuxabana. But ungananzelela ukuthi siphila esikhathini, even lezintweni zesiKristu, uSathane ubhizi ungenisa ukuxabana, usebenza 24/7 ngoba ufuna ukuthi amandla lawo azwakale. Kodwa ayisikho kuyinjongo njengoba sitsho nje ukuthi umongameli wephathi uyaxwayisa ngelokho zenu ngokuxabana. So ukholo lwami ukuthi okwenzakalayo akula muntu okufunayo okubona kusenzakala. Nxa kusenzakala, okuqakathekile ukuthi abakwenzayo bakugcine singayifika kwi-election ka-2018, ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela ibandla afuna ukuthi alivotele, ibandla afuna ukuthi lingene embusweni. Yikho esakulwelayo abanye bethu ukuthi silwela ukuthi sikhululeke ukukhetha esifuna ukukwenza.
Makhumalo, ngeyakho ingqobe.
Hayi, limqotho le ekhuma ngobaba uNkomo, but inkinga ebakhona ukuthi siyanelisa ukuthi sikhulume ukuthi kungaze kwaba noDlakela phambili kuphakathi komphakathi. Nxa sebengasenze ngale, sebeqalisa ukuthunyela ontanga ukuthi bayevusa uDlakela. Okukhona ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi nesikhathi yabo kwenzakala khona uDlakela, ngabayefika bakhumise laba bantu abezindlakela umloda. Yenza ngale zano abana ne-MDC, ngoba izano yelwa yodwa ne-MDC elwa yodwa, ukwenzela ukuthi sibone ukuthi baqinisile, ngabakhulumele bathathise umphakathi, ngabakhulume besenza. Lapho kuba noDlakela kakuyesikwa ulungise lelo Dlakela.
So umcabango omuhle yini lo baba Nkomo?
No, umcabango omuhle, ngivumelana laye umntana Nkosi ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu bethu, sikhuthaze abantwana bethu ukuhloniphana, ngoba lapha sakha isizwe, kasakhi bantu bakamdakabani, abantwana bayiphi party, sakha isizwe. Isizwe sakhiwa ngabantu abehlukeneyo. Kungumlando wethu sonke njengabakhokheli ukuthi sikwenze khonokho. Asifisi ukuthi nxa sesiyafika ekhetheni olukhulu kulokho kulomuntu olokho engavumi ukuthi umnakano womuntu laye ulelungelo lokunakana ngendlela ayifunayo, ulelungelo lokuthi afune ukuthi ongamkhokhela ngubani, lilungelo lakhe. Ngizaphinda futhi ukuthi yinto esayilwelayo i-freedom of speech, i-freedom of association, asikwenzeni khonokho.